Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Mpalakazi 2018. Uyikhisimusi kunje ngilifisela ikhisimusi enhle ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, uzulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokudula kwempahla yezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Ikhisimusi isikhathi semulilo kwabelana ndawonye. Lo ngumbono wabontanga ezitaladeni ababona isikhathi lesi singasokuphela esekhefu nje. Umphathi Ntambo wezamandla kagesi uMnumzana Jara Mkhumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Uzulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi sekhisimusi kuvame ukuthi abantu bethenge izibiliboco nezifela emlonyeni beqonda emakhaya asebaphanjeni ukuyajabula lezihlobo labangane. Abathengisela emkambi weGulf eHarare bavame ukuyibutha ngengowani ngesikhathi ezinje. Nyaga abathengisayo kulindawo bathi liphansi kakhulu ibhizimusi kanye lesilinganiso sempahla ethengwayo. Unkosazana Tendayi othengisela kulindawo uthi abantu bakhetha ukuthenga impahla elentengo yaphansi nje kuphela.
Nothi kakhulu amaccessories zangcono kulamafoni ngoba into ezijibhileka kuleyo wonke amatype ayathenga. But ukuthi kulo these days indaba yokuthi akulamali kuphela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Disability and Development uMnumzana Masimba Kuchera uthi abakhubazekileyo baphazamiseke kakhulu ngesikhathi kususwa abathengisayo emigwaqweni.
Abantu abaningi badanile abakhubazekileyo njengoku into ekhona yokuthi awula mali, awula mathuba awuthi abantu babe nemali. So abantu abaningi badanile bazaba bekhona endlini kodwa ikhisimusi bona njengani izabehlula ngoba bayabengela mali.
Ukususwa ezitaladeni kuphazamise abantu abanje labaphila ngokuthengisa kwathiya bengeselayo indlela ezwayo eyokuziphilisa ngayo. Umfundisi uRonald Rudorwashe Shumba kwesonto leLutheran uthi abantu kabathathe leli langa libe lithuba lokuthandaza belikhwabithe kungenani lemali abalayo ethi into edanisa abanengi yikukhangelela ukudla okunenginengi lokukholisa ke bebuthana labangani kulokukhonza uNkulunkulu. Umabhalani wenhlanganiso National Mine Workers Union uMnumzana Sylvester Mshayike uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lilanga nje elikuma kalenda kuphela kulezi zisebenzi.
Isebenzi ziyahlupheka. Into ebahluphayo ukuthi ama salaries aloko ayiflat kodwa izinto ziyakhwila. Ziyakhwila. Kusho ukuthi there is no balance. Now bayahlupheka ukuthi what are the bayathengani eChristmas sikhangela ngeposition yabasebenzi. Isisebenzi sisona akhula Christmas.
Abe-Bible Society of Zimbabwe batshelela umsakazo ukuthi ukungamanga kuhle kwezomnotho elizweni kuphazamise lakho ukuthengwa kwamabhayibhili okuvame ukwanda ngalesi sikhathi ngaphandle kwebhayibhili le-Revised Standard Version eliyilona elithengwa kakuhle ngoba lidingakala ukuba izifundi zilithenge esikolo njalo lithengwa ngabezinkonzo eziningi. UZulu ukhala ngokuthi abamabhizimusi sebamkhulu ukuguluza ngokwengezelela intengo yempahla lokudla amahlayana lokwengezelela imbadalo kwezokuhambisa lona iholo lingakhuphulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Namusi isikhathi semuli lokwabelana ndawonye. Lo ngumbono wabontanga ezidaladeni ababona isikhathi lesi singayisizo kuphela esekhefu nje. Abanye ngabahambe ezinkonzweni zebuseni ukuqala usuku lwabo njalo bathembisa ukuqeda umnyaka kuhle kungakhathalekile isimo esikhona. Ubathabile Masuku ukhulume labontanga ezidaladeni zakoBulawayo.
Ikhisimusi lusuku lapho amakholwa athakazelela khona ukuzalwa kwenkosi uJesu, kodwa njalo lusuku lapho izimuli ezihlangana khona ndawonye kwesinye isikhathi, lusuku olulodwa emnyakeni la okwenzakala khona lokhu. Ontanga labo bayaqakathekisa lesi sikhathi lanxa ukuthakazelela leli langa kungafani. Unkosazana Tumelo Mkandla uthi yena lolu suku lusuku lokuhlangana lezihlobo ezinye, ezinye ziyabe zivela endaweni ezikhatshana.
Mina for Christmas kwenza ichurch, ngela first church sesahlangana emini njengemuli sishare ama-challenge sesahlese during the year, sishare konke okuhle uNkulunkulu asenzele khona, and then siyakhale nje njengefamily sithi ukuthi get together ngoba abanye babe bacina nakudala yikho lapho kuyakhona izinjimba bonke bonke, so siyayikhona siyaku-get together emini.
Umnumzana Nkosi Yalinda Chili uthi bona bazahlangana labanye ngokuziphatha njengabontanga belungiselela ukuba ngabadala bakusasa.
Thina njengamajida sesidecide ukuthi nje sishayele ibrai. Yes, abadala bakhona, but nje siphonga ukuthi mana sifike sivakatshele abanye abantu, siphonga ukuthi fahlafahla sishayele iminyama, sishayele ama-drinks, you know, have that fun njengama-youth as ama-elders akusasa, and in a very responsible manner njengabantu abakankulunkulu echurchi. So kumele lathi nje we just give that example ebantwini ukuthi no, thina njengama-youth we can be a responsible group, sizenzele nje amaphathi wethu which is okay.
UMakhosini Ndlovu yena uthi lumnyaka obumnandi loba nje kukhona okunye okungahambanga kuhle, kodwa konke abaza kwenza bakwenza bebambene njengezihlobo. UMnumzana Ndlovu uthi okuqakathekileyo ukuthi lumnyaka bawuphethe bengabaphilayo.
Well, umnyaka lo 2018 obumnandi mbijana, but of course kukhona okuncane lokukhulu kuyabe kuyenzakele. Okuqakathekileyo ukuthi siwuphushe siphilile, sesiyawuphusha siphilile. Ngakho sesicabanga sokuthi nxa sesiyangena u-2019 siyawungena njani. Of course siwungena sikuNkulunkulu, but okuqakathekileyo kakhulu ukuthi siwungena siphila sijabulile. So sesimelele nje ukuthi senze into zonke sikahle nabangane lezihlobo sijabula sombene sonke kawani.
UMnumzana Somandla Malunga uthi yena kukhona okunye ayekubhale phansi akufezayo loba nje kukhona okunye angakufezanga.
Mina umnyaka lo according to my plans hayi ngizawuqeda mjololo yonke into yabe insembe. Ngazi ukuthi hayi kukhona okuyi 1 or 2 ebengubhale phansi ngehle ku-achieve, but I know that hayi kuningi ku-achievile. So according to my plans umnyaka lo hayi ngizawuqeda kahle, ngingene njalo u-2019 ngigijima ngepesi yami le vela ngislow down ngcono ngiyikrize ngihambe ngitshaye phansi.
Intsha eningi itshengisele ukuqakatheka kwemuli ngalesi sikhathi njalo ithakazelela leli thuba lekhisimusi. Izihlobo ezivela endaweni ezehlukeneyo lazo zihlangene njalo zichitha leli thuba ndawonye kusiyafika eminyakeni omutsha. Ukuba lenhlelo zomnyaka ozayo ngenye yezinto intsha ezikhuthazana ngayo kulungiselelwa isikhathi esizayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zimbabwe laziwa ngokuthi lilenani eliphezulu lamakholwa esiKristu, ngakho ke ngalesi sikhathi sekhisimusi laloba umumo elizweni kwezomnotho ungamanga kakuhle, bayakhuthazana ukuthi bajabulele leli langa lekhisimusi ngazo zonke indlela. Sixoxe lomfundisi Absalom Sibanda webandla leBrethren in Christ ngalolu suku.
Ikhisimusi vele nje ikakhulu kwamaKristu ilanga elisilijabulelayo. Sijabulela kakhulu, sijabulela kakhulu sikhangele ukuzalwa kwenkosi uJesu njengamaKristu ukuthi ngiyasilethela ukukhululeka kumbe ukusindiswa ezonweni. Batika kuluge ewe ujableleni lizwe linje. Ujablele wakana kusafanani. Umumu wako na nani gaumanga gushe. Izinto zinzima. Ama praiza kwelile. Ishiweli. Ndichwani. So kuna kukoto wakia tata. Shambi intoza evantwini. Kuto wakia. Ulome shiwele patu kwa wanda wama kresu. Wanda wama kresu. Wanda wama kresu wakwa nani. Izinto zingaba anje. Kutwa inja abuluya kona inga parati uti satola insindiso ngalu Jesu Kristu. Jalo insindiso ya kona yezula uwe mshaba.
Ngati katesi ngazi kanyele umumu okona elizweni. Abantu bangati agula nto yokuthi singajabulela ikhisimusi. Wenage ubakhuthazani njengomfundisi.
Abantu ila kulunganga ngelu shangoti yu lama Kristu. Kufanele ukuthi sitakazelele ikhisimusi nga gumje. Ila kulu sitakazelele kwenye ukuthi sazuza umsindisi owasikhululayo ezonweni. Kwenye ukuthi anje kukwenza ukuthi sibele le sizathu sokuyi jabulela. Kodwa ngazo fika mhlawumbe nomumo elizwe kusuka ngeshuka mbijana khona ukuthi abantu abaningi abanye badanile kuthatha lama Kristu amaningi
ilizwi lethemba ungalipha kubalaleli bethu namhlanje.
Ilizwi lethemba ngelokuthi ikakhulu eZimbabwe nakuma Kristu amaningi lanxa izinto zinzima asikhangeleni ukuthi nxa ukhangela iBhayibheli ngokwayo akusikho izinto zonke zazilula. Nxa ukhangela abantu njengabo Paul bazile esikhathini ezinzima lanxa babethunywe nguNkulunkulu. So ke thina kufanele sibe lethemba ikakhulu nje amaKristu ukukhuthaza abantu abantu abangaso maKristu kwenzela ukuthi lanxa kunzima kangakanani kodwa sihambise lokho ukuthi kufanele abantu impilo iqhubekele phambili babe lethemba lokuthi uNkulunkulu ukhona lalokho esikhala ngakho. Ngoba even eBhayibhelini yananzela ukuthi even abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi esinesithize bathunjwa basukela izweni lakibo baya emazweni okuthunjwa. Kodwa ke bala abantu abanjengaboDaniel abanye bala lokhu belethemba lokufisa ukuthi babuyele elizweni lakibo kwaze kwafika isikhathi esinjalo. Kanti amaKristu kumele sikhuthazaneni ukuthi asingaphelanga lithemba ngoba uNkulunkulu wethu ukhona usesihlalweni uyafisa futhi ukuthi abantu bamkhonze amasingcono.
Phethe ke ngomthandazo
sithanda ukubonga uNkulunkulu ubuhle bakho nangalesi sikhathi. Siyananzela ukuthi elizweni lakithi kukhona ubunzima obukhona. IBhayibheli isitshela ukuthi-ke asibambene lenyama legazi kodwa lababusi abasemkhathini. Sikholeka lokhu ukuthi uNkulunkulu angenele elizweni lakithi. IBhayibheli uba abantu bami ababizwa ngelami igama bengazithoba bakhuleke kimi. Ngiza kuzwa ezulwini ithethe elizono zabo ngisilise ilizwe labo. Sikhuleka lokho ukuthi ilizwe lakithi lisile kathi labantu bamazi uKristu njengeNkosi yomsindisi. Amen.
Umfundisi Absalom Sibanda lapho ngowebandla ke lenkonzo ele Brethren in Christ exokelayo eseZimbabwe.
Umfundisi uReverend Joseph Mudenda owe Methodist Church in Zimbabwe ngisebhinga lapho ngikhona lapho enzela khona lusuku lwekhisimusi namhla. Siyabonga ukuthi zalelwe indodana. Sithakazelela usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu lokho okwafakwayo ngembali yesiKristu. Siyabonga ukuthi ukubuya kwakhe ukuza kwakhe kwaba lokuphenduka kumbe ukuntshintsha phakathi kwezimpilo zabantu. Engikubonga kakhulu engikuthakazile kakhulu ukuthi uma uJesu ephakathi kwethu uzosazisa ukubana abanye abantu kumele ubabambe njani ngoba nxa ungumbusi ubabuse njani ngoba uletha uthando olujulileyo phakathi kwethu. Siyabonga ukuthi lusuku oluqakathekileyo kodwa udubo olukhona ukuthi akukhanyi ukuthi lusuku okumele abantu bathokoze ngoba izinto eziningi okumele abantu bathokoze ngazo ngosuku lwekhisimusi akula. Ikhisimusi etshiyeneyo lamanye amakhisimusi esake sawadlala. Kunzima, kunzimela umuntu wonke kodwa inkosi khona. Siyaqhubeka. Inkosi khona. Ngiyabonga.
Kimi lapha umfundisi uMothi Baptist Church here in Bulawayo. Sifuna ukukhuthaza abantu ikakhulukazi lapha omthwakazi ukuthi kube lokuthula, abantu bazibambe, sijabule loba kungela ndleko yokuthi abantu bathole abakufunayo. Kanti ke siyaphila, sibonga uNkulunkulu ukuthi singabaphilileyo. Abantu bazibambe, bathokoze ngakho konke abangakwanisi ukuthi bakwenze, kodwa singabulalane emgwaqweni lalapha sinathela khona, lalapha singabe sikhona. Sikhumbule njalo ukuthi impilo zabantu ziqakathekile kakhulu. Yikho bantu benkosi, libe nekhisimusi enhle. UNkulunkulu alisize, uNkulunkulu athele umusa. Siyabonga.
Yebo yebo mthakazo muhle okhulumayo ngumike hobe ngithe ngithathe lelithuba ukulikhumbuza ukuthi namhla ngo 8 ntambama sabe silohlelo lwethu labasakhulayo uhlelo The Connections lapho sizabe sikhangela indaba ezimqoka ezenzakala lonyaka esiphathelane labatsha. Sifisa ukuzwa kini balaleli bethu abathandekayo ukuthi umnyaka lo uhambe kahle na. Asihlangane nikhona kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo 8 p.m. Bye-bye.
Lingakhohlwa ke ngo 8 lihlangane loMike Hobe ku The Connection. Ngakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubulewe abantu abathathu ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalwecatsha edolobheni leTripoli kwele Libya. Akula qembu eselithe latsho ukuthi yilo elithiye leli bhomba. Ngothi ke iziphathamandla zawele Pakistan sikhuluma nje zilubhekise kwele China ukuyakhulumisana ngodaba lwezomvikela kulandela osekucabangwa ukwenziwa ngile Melika ukususa amasosha alo emhlubuloni waseMiddle East ikakhulu kwele Afghanistan. Umphathintambo wezamandla kagesi umnumzana Joram Mkumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimota okuhambisa. Lokhu kwenzakala iningi labantu lisithi alenelisanga ukwethekelela abangane lezihlobo ngaleli langa lekhisimusi kungenxa yokuswelakala kwepetulo kanye ledizili. Abanini bamabhasi bathi sebekhweze intengo yokugada ebhadalwa ngabantu nxa bewagada ngoba labo bathola ingcosana emagalajini bese bethenga amanye emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu. Usandeyile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukusukela ku-April this year
Tina sasi sebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day. About 900,000 liters as a petrol. Okwaka tesinkuluma lawe, sokwa jamba, kwaya phezulu diesel sesebenzisa 4.1 million liters a day, petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakatesi ukuthi kona iforex asilayo. Iforex esizuzayo kwakatesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje ngaso kubuya kupetrol thina sifuna ukuthi basinike kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efana le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singathi wona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonoko ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesiswela i-forex babe sebancedakalile ukuthi kuza kuba kule i-facility ezayo kuba incedisa. But into ehluphayo ukuthi kona ifuel yethu lapha e-region esadikla yithi esichiphileyo okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe beyithatha ifuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling. Yibo abathengisela abamabhasi, amabhasi ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa ifuel yabo kumakorokhoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini ukhangele ukuthi eservicetion kunama-jerrycan amangaki uzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenzisa i-business. Abemichova abasachovi sebethenga i-business ifuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokhu belanda kona ukuthi namhla ingaphi ipetrol ikwiphi service station bethenga ipetrol yenu noma i-diesel bethengisa ku-black market besenza imali.
Abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayinela ngabe akula muntu owathengisa kumkambo wensitha.
Ku-April lo May sesebenzisa 1.9 million liters e-diesel. Okwakhathesi ngikhuluma lawo sesebenzisa 4.1 million liters. Kuhamba njani koko inesihlobane ezinjalo ngoba ungathi wena kubese kulezi moto eziningi ukuthi i-industry isivukile ijump yangukhona iphonga ukutshengisa ukuthi kule black market. We are now the cheapest petrol sellers in the region. So we're actually like supporting everybody. So we must change the petrol yethu. Yiko abanye okwakathesi ungayakho kwamanye ama-garage uzayithola ipetrol ikhona ngoba sebethengisa lama-US dollars okungavunyelwanga nguhulumende. Ungabona laba abathengisa ngohulumende lama-US dollars ipetrol labo ihlala ikhona ngoba sebesenzisa iprice efanana leyaphandle. Into ekhona ukuthi kona thina sesithethe ibond yethu ukuthi akayila i-rate efanana le-US dollars. Yiko okuhluphayo kwakathesi. It's just because of the rating. You enjoy super wakatese eZimbabwe. But ukuthi petrol ikona le diesel ikona yiko kunama line. One or two garages ungathola kungena line kungela fuel but the third one there will be fuel and that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimoto uzibona ungazibona lapha egarage le ukuhambe uyile kwili garage nesuza uzabathola lokho ekona lokho belandisela ukuthi petrol ingaphi idiesel ingaphi bethenga befake emadramini. Mina nguminista mina umunye wakhuluma kini engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi ngibe lesihlalo kona ngizaba le 1000 liters ngoba ngo-January petrol izakhwela kona ngizathengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo.
Umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto kuzaba lobubelo.
Ukubona kwami mina njengo-minister we-energy and power development engizacela ukuthi uhulumende akuyenze yikuthi kona si-adjuste i-price yethu. Singaphonga uku-adjuste i-price yethu ngoba ukuthi sivumele abalamakampani abo ukuthi bazithengele bona ipetroli yabo le-diesel phandle uzabona kuzalunga.
Umnumzana Joram Kumbo, mphathe ntambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi.
Ikisimusi bimilile, ikisimusi bimilile. njengokwentokozo ethulwa ngumculi Paul Matabile kule ngoma bezithe kwaqa endaweni ezitshiyene izalwane zeZimbabwe ndawonye lozulu wakwele South Africa bethakazelela ikhisimusi abaphuzayo bebebunkunkuluza emabhawa ezinye imuli ziphume zachitha usuku lwazo eZuluk eJohannesburg. Ezulweki ke bekule mvimbi entuthu kusosiwa inhlobonhlobo yonke yenyama abanye bedlala ibhola kanti abanye begada izikepe zantolontolo ezihamba ngokubonda amanzi njengesithwala. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mqondisi Hlabangana odabuka esivomo enkayi yena ubeyidla kamnandi labangane eHillbro.
Merry, 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 merry Christmas. Yawana se Jozi, se Fletini nje, sinabangane, sine shobo, shuti nje, sinabo bonke njabantu nje kudala sabagcina abanye babuya koKapa, koJeven kanjalo. Siyajabula impela, sakumnandi ndazo.
Nakulunisa ngothi unkosazana Thalita Ncube yena uthi bekuyikhisimusi elichukela.
Sithi halala ngekhisimusi enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu oligcinile. Ngizobingelela nabangani bami abathunayomi endaweni yasesigodini. Uma elalele akhona ukungifonela.
Le yinto egcizelelwa ngumfundisi uMpumelelo Hlabangana yena othi babusiseke kakhulu.
Silana nathi siyazijabulela nabafowethu nabomakoti kumnandi kunjiana. Awu lelanga lihle libalele. Sibingelela mama ekhaya enkayi. Kosinibusise. Amen.
Nkosazana Xolisa Thebe odabuka eTsholotsho laye ubesegegini eHillbro beziqhunsa uluthuli.
Siyajabula kungukhisimusi. Ngidlulisa ukubulisa enkulumane ku 2059. Kodwa usaseli umandla enkosi moyo sinalo enkosi Thebe. Ubabami ubabami usabamba. Ngithi sabona babami.
Kati kuleli gigi njalo bekulo nkosikazi Caroline Ncube yena obezikholisela amanzi amponjwana.
Siyalibingelela lonke thina sijabulile kuyikhisimusi. Sithi Merry Christmas. Yimi ukhera umzukulu wenu. Ubhizi nathi isiminofi phela anti ikhisimusi. Ngiyaxolisa gogo.
Kunengike lamagigi ezalwane zeZimbabwe bekukhala ezibakhumbuza emuva ekhaya le. Kukoqela lale eka Solomon Skuza edla ubhedu ethi banolila. Ngimele sibe seven Johannesburg kwele South Africa nginguBenedictine Stapho.
Solomon Skuza silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje yilifisela ikhisimusi elichukela igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.